iqiniso sibili kakhulu okukhulunywa uNick Mangwana ukuthi laba bayibo asebenikwe umsebenzi ukuthi baqhube umsebenzi wokukhangela udaba lwegugawundi balufikise ebantwini. Selenikiwe konke okufaneleyo ukuthi baqale umsebenzi. Ngiyananzelela ukuthi kube workshop ebekhona koBulawayo induction ebekhona beyingakuthola abanathi bezabe babayesinza umsebenzi koBulawayo izinduna lama-rapporteurs. Abasadi babayibo balaqhuba umsebenzi. Sebeqedile uhlelo lolokade belubamba lokusungula ukuthi bangawubamba njani bazawubamba njani umsebenzi lo. Okunjalo ukuthi sebelindele ukuthi bangene ebantwini. Sikhuluma nje sinje ngemva kwekhefu bengena ebantwini besiyasungula lo msebenzi abayibo sebewunikiwe nguhulumende.
Kodwa abanye babagawule bathe uhulumende akaluphathanga kuhle lolu daba ngakho kasoze aphume lempumela ekhangelelwe nguZulu weMandebeleni onguye owaphathwa kubi ngumbhuqazo wegugrawundi.
Engingakutsho Nkomo, ngiyawuhlonipha umbono wabo. Umbono yonke Nkomo iyahlonitshwa emhlobo imbono yabantu. Imele ihlonitshwe njalo ilalelwe. Ngiyangithande nje isitsho esinye siyasitsho okuthiwa khona ukukhuluma kwabantu kulilizwi likaNkulunkulu. Ngokunjalo asithini thina abantu balembono ethile yibo phela. Kodwa-ke masingathi thina hhayi izaphunza le kodwa yonimithi. Kodwa asithini thina asilindeleni sibone ukuthi kathi inkomo le njengoba imithi izakhipha amaphahla kumbe izakhipha ito leli lodwa. Asilindeleni kodwa futhi sithi izaphunza ingakaze izale iyonimithi hhayi sebesesibambanisile. Asibanikeli ithuba laba sebenikwe lowo msebenzi yibo phela. Ngalo lekhosi abantu kade bebona maso elingayisilo leli elingeliqhutshwa ngayo umsebenzi lo ngiyananzelela yibo phela. Akulanto enkomo vele e-perfect, akulamuntu ongayibumba into e-perfect engathiwa ebantwini bethi wonke 100% bavumelana layo. Kodwa-ke okwakadesi asibanikele ithuba laba sebenikiwe umsebenzi bawethule umsebenzi lo ukuthi baqhule umsebenzi sibone ukuthi bazaphuma le-product ezafunwa ngabantu ezathandwa ngabantu yini kumbe hhathi. Kodwa nxa beqhube kuhle lakho abantu bevuma ukuthi abantu laba into evele ebantwini leyibambe kuhle kumbe nxa ingahambanga kuhle betsho njalo ukuthi hhayi lokho kusahambanga kuhle bese besitsho labo umbono yabo ukuthi bekwade bekusolade bazezokhandise ukuthi umsebenzi bakulethe kube sobala ebantwini.
Abanye bathi okuqakathekileyo okumele uhulumende akwenze kuqala ikuvuma ukuthi waphambanisa. Abesengena ke ebantwini bese kuyahlawulwa abantu ababulawelwa izihlobo labangane kanye lalabo abadilizelwa impahla zabo. Ungathini ngalo mbono?
Kungaba njalo ekuboneni kwabantu ukuthi okungakuqala yikuqala ukuxolisa. Kodwa ukhumbule phela mabankulu ukuthi umnqaba uqhuba lolu hlelo umgqabo onguye uhosi ngaleso sikhathi nguye umlando esiwufaka kuye ukuthi yena nayo yena engakahambi nguye wayemele exolise